kwesithakathi kwalo njengabantu beqanda lomzima. Indaba yamanzi le isithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, yakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siyakuyenza lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizo izikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 etshaya asevaliwe. Okusho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usetshayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Futhi kutshaya u-8 asehambile. Okusho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengokuthiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokitha njeyabo Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokhu kwaqalisa indaba yona le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapho okwenzakalayo ukuthi silendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yi-council yeGwanda besokusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhothe. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila. Asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa, nxa bengathi uZinwa kahle aphuma kuphele, hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.